uchayela ihlombe okwenziwe ngumongameli welizwe echayela upresident weFrance ngokunqoba akwenzileyo ekhethweni kuyinto eqondileyo njalo kuyinto enhle ikakhulu kuzinkokheli ezikhangelele ukuthi zisebenze basebenze bonke bekhangela ubudlelwane bamazwe abo kuyikungezelela kunokutshiwo ngumongameli ukuthi ukhangelele ukuthi amazwe la evale iminyango evalele iZimbabwe ivuleke kuyindlela yokukhulumisana enhle njalo yokubuyisana ikakhulu emazweni la evele silahlile kuyinto enhle ukuthi yenzakale ngalolo hlobo ukuthi umongameli ethi ekhangelela bona banabantu abayibo abangamenzeli kuhle abamfisela ukubi ababona ukuthi kalwi labo kodwa ke kudinga ukuthi babe yingxenye yokuthi besebenze ndawonye ngoba singeke sizimele sisodwa siyiZimbabwe.
Umongameli Mnangagwa uchaze uMacron njengomngane wakhe kodwa bakhona abamhlekayo abathi uzisikela ehwahweni lapha ngoba akula budlelwano kumbe ubungane obukhona phakathi kwakhe lo mongameli weFrance.
Abathi akula budlelwane phakathi kukaMacron lo President Mnangagwa abalaqiniso. Iqiniso yileli ubudlelwano obukhulu bukhona phakathi kwelizwe leFrance leZimbabwe. Ubudlelwano lobu babankomo ngemva kokuthi upresident senanzelele ukuthi amazwe la afulathela iZimbabwe avala iminyango yayo. Umnangagwa wathumela izikhonzi zakhe kiyo wonke amazwe lana ikakhulu kuma-European EU countries. Wathumela izikhonzi zakhe ukuthi ziyekhulumisana lawo kubuyele njengayizolo kube kudlelwane. Ngokunjalo sibonile kakhulu ukuthi France iyenze kuhle yaresponda kuhle kuhle kakhulu ngoba emkhosini kaSeptemba ngoSeptemba ngo-2021 uambassador weFrance waba khona kukhomishinwa i-loan plant liyana ye-3 million kwi-reconditioning ye-Sedco plant yenziwayo iFrance yayimele ngu-ambassador wayo. Ngokunjalo kuyatshengisa ukuthi u-ambassador yena yedwa kahambe emkhosini enjengalala ngoku-ambassador vele umela yena umongameli welizwe ikubona kwamanye amazwe kuthiwa u-ambassador kuthiwa his excellence uyabe vele kunguye yena. So uMacron wayemelwe ngu-ambassador ku-ambassador waba khona kodwa amanye ama-ambassadors la ama-EU countries ayengekho kwaze ukuthi futhi eZimbabwe u-Great Zimbabwe ngale ngomkhosini owawukhona ngo-May ngo-2021 ulokuze u-ambassador weFrance waba khona njalo futhi. Ngokunjalo konke khona kuyathengisa ukuthi upresident weFrance uMacron ubesevulile amasango wasivulela ukuthi sikhulumisane laye sidale njalo ubudlelwane obungasincedisa siya phambili njengamazwe omabili.
Uthi njalo uMnangagwa ubona ubudlelwano obuhle kuyiwa phambili phakathi kweZimbabwe leFrance kodwa abanye bathi kumnyama phambili. Uthini ngalokho?
Nxa sikhangela iFrance khonokho esengike ngakubeka ukuthi iFrance ikhanya ukwenza kwayo akufani lakwamanye amazwe la ama-European countries. Ama-countries amanye ngale emkhosini nale kade ngiyibala lekuzimiseleni ukuthi bancedise ilizwe lethu leZimbabwe kabakho, so asibaboni kodwa sibona ngemva kokuthi uMnangagwa wasethumela izikhonzi zakhe zabhoda uhlelo lwalo lwaluphethwe ngumoyi owayephethe ugatsha lwe-foreign affairs uSibusiso Moyo. Kwaba le-engagement re-engagement exercise eyaqhutshwayo ilizwe lethu leZimbabwe ngumongameli, isungulwe ngumongameli welizwe ukuthi kukhulunyiswane namazwe. Nanga siyabona amazwe anje ilizwe leFrance ngemva kokhonoko liqala ukuthumela izikhonzi zalo emkhosini emkhulu enjengayena le engiyibalileyo emibililwana weSedco lalona weGreat Zimbabwe okakade kungasayenzakali osokusenzakala. Kutho ukuthi sikhangeleleke ukuthi ngokunjalo kutshiwo ngumongameli ukuthi sikhangelele ukuthi ubudlelwano lobu bukhule futhi busiya phambili lanxanje amazwe amanye khona ngale ku-EU yiyo amazwe anjengaboFrance yiyo azasincedisa futhi ukuthi athungulule amafindo la abotshwe yi-EU.